kukhanya kwahamba kanjalo babetwamgcoba kodwa isekelo sombuso basesibona baka ujudge isekelo sombuso asilakho lokho. Engikwaziyo ukuthi isekelo sombuso sigoqela i-traditional leadership, njalo lo bukhosi bamaNdebele yi-traditional leadership. Okwesibili ukuthi umbuso wamaNdebele okamzilikazi lo Bhemula lo Mambo awuzange ube le-constitution, wawusekelwe ngamasiko abantu. Ngakho esikhuluma ngakho kathesi xa sikhuluma ngesisekelo sombuso, sikhuluma ngesisekelo sombuso nxa sikhangele ngokubusa ngezombangazwe, amaqembu ombangazwe lamaqembu ama-political party. Angazi ukuthi kuhambelana kanjani lokho, kuzafanele ukuthi abomthetho bakukhangelisise, bakucubungule, bakuveze egcekeni ukuthi kunga iqiniso lakho lini kanjani. Kodwa ngokwazi kwami amaNdebele alelungelo lokuba lenkosi, amaNdebele alelungelo lokuthi babe lenkosi ekhethwe ngendlela eqondileyo njalo esintu samaNdebele. Ngakho ngesikhathi kusiya phambili ama-layers labomthetho bekucubungula ngethemba ukuthi kuzaphuma egcekeni ukuthi okufanele kube yikho khona yikuphi.
Ye, sizwa kuthiwa wahambisa udaba lokuba uMnumzana Bulelani Khumalo engagcotshwa emthethwandaba, kuliqiniso yini lo?
Angazi, mina ngiyafisa ukuphendulana lo mbuzo lo ongaphansi komthetho wakhathesi.
Kahle kahle, omele abe yinkosi ngubani njengoba siyabona selibathathu abakuKhumalo?
Angazi ukuthi kathi sesasuka saba njani thina abantu besintwini ukuthi asizwisisi ukuthi ubuduna buyibuduna nje abufakwa etafuleni umuntu nje abe labo ezandleni zakhe. Akulula, kuyabangiswana. Sikuthola insuku zonke, sikuthola iminyaka yonke xa kube kwizinduna. Ngokufananayo abantu abafanelanga bacabanga ukuthi ngemva kweminyaka engu-125 kumbe ngeminyaka kusukela ngo-1929 uNyamande ekhothama kufanele kube lula ukuthi sikuvuselele ubukhosi. Le yi-process, yinto esithethe isikhathi eside, abanye bethu abayiqalayo njalo bayisekela ukuthi ime isifika. Kade siyakuzwisisa ukuthi akusiyoto elula ukuthi ubukhosi buvuke. Ukubangisana kuba khona, kodwa kakutsho ukuthi akusoze kuphutshe. Oqondileyo uzaphutsha ekucingeni, ngoba kule mithetho ehambelana lakho, kule ndlela umuntu azelwe ngayo, kule ndlela abantu abakhethwa ngayo. Ngakho konke lokhuyana kuyakhangelwa, abadala sebakukhangela bakucubungula. Indlela into ngayizika loBhemula, ngakho indlu loBhemula yona isikuphutshile. Ikuthi nje kulezinto eziningi ezenzakalayo abantu abangazaziyo ezenza ukuthi kuvalele indlu loBhemula ukuthi iphumele egcekeni kakhulu ukuthi sokumi kanjani. Ngoba mina ngokwami nje sengaphuma endlini kaloBhemula, ngingatsho mina ngokwami ukuthi ngifuna ukuba yinkosi, kodwa ngikhitshwa yindlu kaloBhemula. Kwabikwa ngomunye owendlu kaloBhemula emphakathini ebikela isizwe ukuthi sebephuthile leyo ndaba. Ngakho anginawo amandla ukuthi ngikhulumele laba abanye ababili, bafanele babe lapho ukuthi bazikhulumele. Mina ngokwami angiboni ukuthi okombango kungatsho ukuthi ubukhosi bamaNdebele sobuphelile, hatshi. Ngoba into ngisendlini kaloBhemula, endlini kaloBhemula isendlini kaNyamande, and indlu kaloBhemula lekaNyamande sebephuthile lokho.
Manje ngokubona kwakho indaba le kuzamele ithathe siphi isibanga okwakathesi?
Okwendlu kaloBhemula sebeqedile, angazi ukuthi kungabe siqhubeka siya phambili sikhuluma ngakuphi kwakhona. Umbuzo wakho ngabe angiwuzwisisi kakahle.
Ngithoko ukuthi uhulumende laye usethe akukho emthethweni, sekuyathatha nyathelo bani? Seliyathatha nyathelo bani kathesi kusukuselana?
Ukuzwisise ukuthi uhulumende nxa esithi akukho emthethweni, kutsho ukuthi uhulumende usengena engxoxweni labantu. Ngakho indaba leyo njengoba ngitshilo ekuqaliseni izaxoxiswana ukuze sizwe ukuthi kathi akukho emthethweni ngaliphi, yiliphi isiko lamaNdebele eselifile eselisezwa ukuthi kungabi lenkosi into efunwa ngamaNdebele. Lokho bona ingani asinazi sikuthathe sikuqume kathesi, ngoba sesifanele ukuthi sisebenze la uhulumende sidingisise ukuthi kathi pho kuyini okungekho. Nxa kukhona thina kakukho njalo efisa ukuthi khona kube semthethweni wesisekelo sombuso, abantu bakhona ukuthi bakhulumisane lohulumende, uhulumende akufake ku-constitution kube khona nxa kuwukuthi kakukho. Kodwa njengoba ngitshilo nithe mina, as far as i-traditional leadership is concerned, the constitution yeZimbabwe akulalutho oluthi lona ubukhosi abafanelanga bube khona.